umnangagwa uthi lapha abeye khona imota ze-ZBC i-TV ziyalandelela zibe ludwendwe zisiya khona ngale lapha abeye khona. Bezikhipha indaba zakhona bazikhipha live. Kithi-ke i-opposition ama-live broadcasting asikawabona. Kanti njalo sesinanzelele ukuthi noma okuya khona unkosikazi kamnangagwa sesijwayele ukubona-ke i-ZBC layo igijima isiya khona. Unkosikazi kamnangagwa kasimazi elilunga ledale lephaliyamende njalo kasimazi eliyingxenye kahulumende kodwa ngokuba nje ngunkosikazi womunye wamakhokheli abanye bamabandla. Noma bengakhavi unkosikazi kamongameli kodwa kabakhave-ke amanye ama-activities ayenziwa ngabakhokheli bamabandla wona lawa aphikisayo ngendlela abayenza ngayo kulo wezanupiye.
Mnumzana Ndlovu, ungasitshela nje ngamafitshane wena ukuthi uthini ngalolu daba?
Isintu sithi umntwana wenyoka yinyoka. Umnangagwa ngumntakamgabe ufanana lomgabe. In terms of ama-media reforms, kakula osukwenzakele lokhu amnangagwa wangena, lokho kukhona ukukhiyana kwakusenziwa-ke ngumgabe. Umgabe sasembona ehamba elala ephuma ku-TV elele, sibona umkakhe ebhoda lapha lalapha ethethisa abantu. Khathesi sibona umfazi kamnangagwa njengoba sechilo-ke wakasibanda. Simbone cover, sibona la mnangagwa ecover, kuyiba abaphumayo kutelevision, kuyiba abaphumayo emsakazweni. Bese kusithi-ke abaphikisayo-ke sile bandla elikhulu ye-MTC Alliance. Ama-activities abo kakhava ngendlela yokuthi kukhulunywe ukuthi bebesithini kusenzakalani njani. Kuyabe kutshengisa ukuchochoza ukuthi hhayi usesephula induku kankomo uchamisa, hhayi babhasa abantu, sibona amabhasa angu-40, sibone lokhu lalokho izinto ezingasebenziyo. In brief sithi thina sifuna amabandla wonke azombusazwe aphiwe ilungelo, aphiwe iqhuba elilinganayo emsakazweni lakumabonakude kuthelevishini. Akukenzakali sithi thina-ke a-media reform le ayikayenzakali, akulatshinto. Mgabe mnangagwa semfanana into yodwa nje.
Mnumzana Sibanda, siyabona ukubana kunyanga ezedluleyo singathi thina kumbe le minyaka edluleyo ibandla le-MDCT belizingasangeni kukhetho, lisithi lona nxa kungalungisiswanga ezokhetho ezifana lakhona lokho esikhuluma ngakho ama-media reforms akungenwa kukhetho. Kodwa uyakhuluma lapho ukubana akukalungi kodwa likhanya liyangena kukhetho, kungakuhamba njani?
Ukuthi siyakhanya ukuthi siyangena kukhetho ngikuthatha ngokuthi wena ukubona ngokuthi sibhizi senza amalungiselelo okuyangena ekhethweni. Lokho-ke kuliqiniso, yikho esikwenzayo, siyalungiselela ukuthi siyengena ekhethweni. Kodwa umongameli ukuthilo wakuphindaphinda ukuthi sizangena kumbe kuza kuba lo khetho kuphela uma kuthela ama-reforms esikhuluma ngawo wonke ethe abakhona. Nxa engasabanga khona lawo-ke ma-reforms kutho ukuthi kakula khetho oluya kuba khona elizweni. Ngiyabona leyo-ke yiyo i-official position yethu ukuthi silokhu sisithi kakulungisizwe ama-reforms wona lawo ufuze ukuthi elungise. Singafika isikhathi lapho esingathi khona hhayi yiso isikhathi esokumele ukuthi ngabe konke kube sokulungisiwe kodwa kungakalungi kutho ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusoze lube khona kuze-ke kulungisiswe ama-reforms wona lawo.
Mnumzana Ndlovu, wena ungathini nxa sikhangele ukubana zikhona ezinye intatheli zindaba esizwe kuthiwa lazo zidinga ukuthi zincintise kukhetho, zona zilokhu zisebenza emsakazweni lakumaphephandaba kahulumende?
Khonokho-ke kukhombisa-ke njalo kufakaza obala esihlala sikhuluma ngakho-ke thina bamabandla aphikisayo ukuthi-ke i-ZBC-ke lezimpapers amaphephandaba okumele-ke aphathise uZulu, akhulume ngoZulu, asetshenziswa libandla leZANU-PF. iZANU-PF yadeploya abantu abayo ukuthi bahambe bayesebenza lakulawo maphephandaba. Bangaziwa-ke sebefuna ukuphuma bamelaphana-ke bakhonteste-ke bekubandla leZANU-PF. Yikho sithi thina basebenzela iZANU-PF, yikho bengathandi ukuthi bakhulume kumbe babone okuhle-ke ngamabandla aphikisayo. Umsakazo weZBC amaphephandaba kuthiwa ngakahulumende nalayo, ikanti i-public media abone okuhle kakaza akhuluma okuhle asoza fakhuluma okuhle ngabaphikisayo akhuluma ngezane uPF kuphela ikho ke ngabantwana bezane bona laba babe deployiwe esasebenza kuleyo umsakazo la kulawo maphephandaba nxa bangabona ukuthi hayi sebekhulile sebefikisa 40 years sebesiya kuma ke sebefuna ukuba ngama members eParliament bemeli bandla bezane uPF iabuse ke esiyalayo ke thina ke eyamabandla aphikisayo ukuthi kakumelanga ke public media isetshenziswe to further selfish needs the political party eyodwa ezithi libandlela ubusayi kanti ke ingela mandate ebantwini ukuthi ibuse.